Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithutshana lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 kuMbimbitho 2023 igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
We talked to important topics including the AFDB led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence.
Umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa, umnumzana Robert Scott, uthi kumele eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo.
Sikhangelele ukuthi bazabuya eZimbabwe bazosebenza labantu bemigrants befake ama-factory ukuze sisebenzise isitili esisithola emaninzi.
Abequla le Russia elethekelela eZimbabwe bathi bathakazelela ukutshala imali kunhlelo ezijiyeneyo ezigoqela ukulungiswa kwensimbi esigabeni seMidlands. Ngelanga lesibili lokukhalala umsebenzi kwababalisi, abanye babo baye esikolo namhla kodwa bafika bangafundisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa, umnumzana Robert Scott, uthi kumele eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Waphinda wakhuthaza uhulumende ukuba akhiphe umthetho olawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill ngoba uvimba ukusebenza kwazo ngokukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USkot ofike elizweni izolo wenzela inkuthazo ngemva kokuhlangana lomphathi Ntambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Frederick Shaba eHarare namhlanje. Uqhubeke ethi utshele uhulumende ukuba eleZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo ngoba kuyo yodwa indlela yokulungisisa indubu ezibhekane lelizwe.
We talked to important topics including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence, for leaders to continue to call for clear, transparent elections. We spoke about the PVO bill, some of the concerns that we expressed on that.
Sikhulume ngokuningi okugoqela indaba ye-AFDB, sikhulume ngokhetho ukuba kungabi lodlakela, kube lokhetho olukhululekileyo njalo ukuba ulungiswe umthetho we-PVO.
Ekhuluma ngemva kwalomhlangano, umnumzana Frederick Shaba uthe eleZimbabwe lizimisele kulungisa ubudlelwano phakathi kwalo leMelika.
It is significant. It affords our two countries an opportunity to share ideas on issues of mutual interest. Further, I believe your visit bears testimony to President Biden's commitment made at the summit to dispatch senior administration officials to Africa to explore areas of possible partnerships.
Kuqakathekile ngoba kupha amazwe ethu omabili ithuba lokukhulumisana kundaba ezisana kuzo. Uhambo lolu lutshengisa ukuzimisela kukamongameli Biden ukuba alethe abantu bakahulumende wakhe ukuze sibone indlela esingasebenza ngazo sonke.
Uhambo lwakhe uScott uzahlangana labamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo kusasa esigodlweni someli weMelika kuleli. Kusenjalo uhulumende wakweleMelika usengeze izitshezo zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe esithi akulo ukuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe kanye nabamabandla aphikisayo bathi ukuqheliswa kwesikhathi sezitshezo zomnotho kuveza sobala ukuba uhulumende kamongameli Mnangagwa akagcwalisi okukhuthazwa ngamazwe athuthukileyo ukuze atshengise ukuba wehlukene lohulumende kamnumzana Robert Mugabe andubana zikhitshwe lezi zijeziso. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Osalo Siziba uthi kumele uhulumende alungise udaba lwenkohlakalo elizweni.
Indaba yama-sanctions ke yindaba ke esakhuluma ngayo kubana thina njengebandla le-CCC sibona ngani ke into eqakathekileyo kubana ilungiswe ke eZimbabwe yindaba ye violation yama-human rights, indaba yokubana silungisise ke ubudlelwane bethu lamazwe atshiyeneyo eSADC, African Union, lamazwe wonke jikelele ukubana ke iZimbabwe ikwanise ukuphenduka back into the community of nations.
Lokhu kusekelwe yisikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msengelwa Ndlovu, yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula indlela abusa ngayo.
Njengezaphu akusimangazi ukuthi amazwe ase gqoqela e-America le-EU bazoqhubeka bejezisa iZimbabwe labakhokheli baseZimbabwe kwezemnotho, ngoba laba bantu ababusa eZimbabwe i-reform, intetho ye-reform kubo itsho ukuthi bakhitshwa embusweni. Ngeke sinuke, ngeke sibone ngoba babusa ngokuncindezela.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi izijeziso lezi zinika uhulumende izizathu zokwehluleka ulungisa umnotho.
Kodwa lokho kakutshintshi indlela esibona ngayo thina ngodaba lwama-sanctions. Sibona engathi khonokho okwama-sanctions yikho sokusenza ukuthi uhulumende we-ZANU-PF athole isiviko ebantwini lapha ehluleka khona konke uthi ngama-sanctions eqambela abantu, ikakhulu abantu abasemaphandleni lapho abayenza khona i-corruption bekhiphe izinto phandle kwelizwe ngendlela ezingayisizo, bese besithi bebezama ukuvika uswazi lwama-sanctions, kanti hatshi abantu bayazitshontshela nje.
Izijezo zomnotho lezi zabekelwa eleZimbabwe ngomnyaka ka-2003 ngenxa yokungahloniphi amalungelo oluntu bebulala abamhlophe ababesemapulazini athathwa nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi izijeziso lezi zabekelwa ukuba wathatha umhlabathi wawunikeza abensundu, okuyinto elandulwa ngabaningi abathi kumele yahloniphe amalungelo kaZulu. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, uMongameli Biden uqhelise izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika ngosuku lunye isithunywa sakhe u-Ambassador Robert Scott efika eZimbabwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokuthiyeneyo, okugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu phambilini kokhetho. Nyakenye uBiden wethese amanye amalunga alobudlelwano leZANU-PF izijeziso ngesikhathi umphathintambo weZimbabwe umnumzana Frederick Shaba eseMelika emhlanganweni we-US Africa Summit. Kambe konke lokhu kutshoni? Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu.
Izinto ziyaqhubeka zisiba manzonzo phakathi kobudlelwano beZimbabwe, singathi Zimbabwe uhulumende weZimbabwe lomhlaba. Njalo kuyakhanya ukuthi lokhu beqhubeka bebona abomhlaba ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe ayahlukunyezwa, ayancindezelwa, njalo abantu bayabulawa, abanye bayafihlwa, behlukunyezwa, bekhahlanyezwa ngendlela ezijiyeneyo. Uyakubona umhlaba lokhu ukuthi kuyenzeka. Esingakubuza, esingakudinga ukuthi ayasebenza yini wona lawo ma-sanctions, zona lezo zijeziso ezifakiweyo, ngoba ingabe ziqheliswa zisenziwa kanjalo, kodwa baqhubeka abantu bakuleliyana behlukunyezwa besiya phambili. Singawubuza kumbuzo ukuthi ziyasebenza yini lezi zijeziso, ziyawenza yini umsebenzi wazo, ngoba nanku nje siye khethweni kodwa lokho kusiya phambili abantu behlukunyezwa besenziwa lokhu lalokhuyana, beswela inkululeko, bebulawa, abanye befihlwa ngendlela ezibuhlungu eziningi kanjeya.
Nxa sikhangela ukuqheliswa kwezijeziso lezi lokufika kwesithunywa sikaBiden eHarare ngosuku lunye, singathi umbiko uBiden awuthumelayo lapha ngokuthi kayekethisi yini kudaba lwamalungelo wona athi aqhubeka esephulwa nguhulumende weZimbabwe?
Kungaba khona ukuyekethisa, kungaba khona ukuqhubeka, kodwa sikwaziyo ukuthi njengoba umhlaba unje kukhona impikiswano phakathi kwele China lele Russia lalaba be-NATO lapho kule US khona. Ngakho bayaphikisana kodwa besiya futhi befuna ukudala ubuhlobo ukuthi China labo Russia bangangeneli eAfrica bathathe inkonzo yamazwe njengeZimbabwe lamanye. Ngakho benza okubili, baqhelisa zona lezi zijeziso kodwa nobungane bezama ukubakha. Kukhona sibili ukuthi befune lokuthi laba ababajezisayo bangagcini bebalekele China bebalekele Russia. Ngakho kunenge okwenzakalayo kupolitiki khona pha, abantu abangabe bengakunanzelelanga ukuthi kuyaliwa kodwa kuyakhulunyiswa nafuthi.
Uthe wena dokotela umbuzo omkhulu ngothi izijeziso lezi ziyasebenza na? Ziyasebenza yini ngokubona kwakho?
Angisukiseki ngombono, angikholelwa. Ngibona ingane zigcina nje zisiba iziphamaso izijeziso lezi, zisiba izibonakaliso lokho okuthiwa ngesilungu yi-symbolic. Ngoba laba abathakathi abangale kuzani PF baqhubeka bethakatha besiya phambili besona behlukumeza abantu. Njalo baqhubeka besiya phambili besenza imali behuquluza bentshontsha besenza konke phezu kwazo zona lezi zijeziso. Ngakho zingabe zisebenza kodwa azisebenzi ngokwaneleyo, ngabe ziyasebenza ngabe sebakhululeka abantu bakuleliyani lizwe.
U-Dr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lapho lontu nkamili Nkomo we-Studio 7. Abequla lakwele Russia elethekelela eZimbabwe bathi bathakazelela ukutshala imali kunhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ukulungiswa kwensimbi esigabeni seMidlands. Lokhu bakwethule ngemva komhlangano wabo leziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethekelela kwequla leRussia kuza ngesikhathi lelo lizwe libikwa selidinga abangane bokuthengiselana labo ngemva kokuxabana lamazwe angentshonalanga phezu kodaba lwempi yase Kremlin kanye leye Ukraine. Umnumzana Vacheslavsky Yarin obekhuluma ngolimi lwaseRussia etolikelwa ngesiNgisi ulandise kabanzi phezu kwenhlangothi zezomnotho lapho ilizwe lakhe elibona lingasebenzisana lele Zimbabwe.
We are also ready to expand our partnership in the sphere of higher education, training highly qualified staff.
U-Dr. Mavis Sibanda, unobhala wogatsha lwamafekitali lokulungiswa kwempahla, uthi kuyajabulisa ukubona amazwe anjengeRussia bezodinga ubudlelwano lele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi bazabuya eZimbabwe bazosebenza labantu beMidlands efake amafactory ukuze sisebenzise isitili esisithola emaninzi senze izinto eziningi ezehlukeneyo. Sikhangele nje ukuthi bangabuya bezofaka ama-factory, ama-pharmaceuticals, emithi, ukuze abantu bakithi bebe nemithi. Kunenge sikukhangeleyo, ngakho ke sijabule kakhulu ukuthi besilomhlangano lo.
Okusekelwe ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, ZITF, uDr. Nicholas Ndebele, obekhona laye emhlanganweni lo.
Kuqakatheke kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi khona siqinisa ubuhlobo. Thina sithanda ukuthi khona njengeZimbabwe International Trade Fair, u-international ukuthi khona amazwe achiyeneyo. So sithanda ukuthi khona amazwe achiyeneyo ezeze zibonele ukuthi khona kuyini esikwenza eZimbabwe, bangenzi into zokucabangela ngoba bengakwazi, bagcine sebekhuluma ezinye izinto ngoba bengazi. Kodwa ke sithi ozani sezibonela amathuba angabe khona, landi sitshele ngamathuba akwawena amazwe. So siyabuqinisa bona lobo hlobo.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi ukuvakatsha kwabeRussia kanye lelemelika phose ngasikhathi sinye kuveza kahle kamhlophe ukuthi iZimbabwe iqakathekile ngendlela ezehlukeneyo emazweni ahlukahlukeneyo.
KwelaseRussia iZimbabwe iqakatheke kakhulu kwezenotho kwezembiwayo, kwelaseMelika lanxa ngabe iqakathekile kwezenotho kubuya kuyo kuqakatheke ukuthi ibuswe kahle, ihloniphe amalungelo abantu, kube le-democracy lokhetho olukhululekileyo. Kanti ke into ehluphayo ukuthi sibonile lapha emhlanganweni lapha beZimbabwe kade behlane khona labaseRussia bekukhona lamalunga ezanu PF angasiwo awe government. okuveza kase ngamhlophe ukuxutshwa kombuso kunye lephathi into eyingozi kakhulu ebangayi corruption ebanga ukuthi lizwe lingabuswa ngendlela efaneleyo.
Lumhlangano lequla elivele kwele Russia ungenwe ngabavele kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho elizweni abengatsha ezehlukeneyo zikahulumende kanye labe ofisi yommeli wele Russia eZimbabwe. Iqula lakwe Russia belikhokhelwa ngumphathintambo wezobudlelwano kwezokuthengiselana esigabeni seShedrovsky eRussia, umnumzana Vyacheslav Yarin, njalo ligoqela umsekelo wakhe umnumzana Olga Zelenkini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kama.
Ngelanga lesibili lokukhalala umsebenzi kwababalisi, abanye babo baye esikolo namhla kodwa bafika bangafundisi. Kwaba labanye abanelise ukulalela inkuthazo yenhlanganiso zabo yokuthi batshengisele ngokungayi emsebenzini ukuze bangezelelwe iholo okwamanje liphansi kwamadola alingana lamatshumi amane amadola eMelika, $40 ngenyanga. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Lamhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyathi zabanikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni. Pho lamhla silokhu sisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi. Ababalisi inani likhuphukile ade bengayanga emsebenzini, lamhla sikubo 65% yababalisi ade abangayanga emsebenzini, kodwa lokhu ebeyilindile bezwa ukuthi imali iyangena yini.
Unkosikazi noMathemba Baloyi, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown. Khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokhe kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kule khala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantu babo kuma-private.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane, omunye wababalisi, uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayeneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho. Bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Umphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni we-National Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Kodwa ethi labo abakhalale umsebenzi kumele bazi ukuthi abasoze baholele insuku zonke abayabe bekhalale umsebenzi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi #TeachersForUSD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayonale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende e-National Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, umnumzana Gibson Mushangu, ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Nyasa kwele Melika uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana kabanzi lesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe ngokuba lombuso okhululekileyo, ukhetho oluzakwenziwa lonyaka kanye lokulondolozwa kwelungelo loluntu. Kusenjalo ele Russia lalo lithumele iqula labaphathi ntambo bakahulumende labo somabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo kweZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF kanye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe. UChuma usungula lingxoxo.
I-Russia is being sincere ku-engagement yabo abayenzayo nathi. Ngabakwenzi bebesikhangelela phansi ukuthi khona mhlawumbe bafuna ukuthi basebenze lathi siyizigqili zabo. But mina iMelika yiyo engathi sengiyisola, ngoba awusoze ukuthi ngapha uthumela abantu ukuthi babuye lizokhulumisana ngapha lokhu sengiza izithembiso ezafakwayo ngo-2003 lana ezama-sanction. Pho kuyabe kuyikulungisa mhlobo bani ukuthi ngoba phela nxa abantu ngathi sesikhulumisana, singathi sikhulumisana singena phansi sihlala phansi sikhulumisana, mina ngaba ngithwele ingqamu ukuyihloka kumbe induku. Pho kuyabe usangikukhulumisana yini kumbe kuyabe kuyiyengana nje kuphela.
Ye, baba nari ngena khonapho.
I-Russia engafana le-China lamanye amazwe azwa kuthiwa kulo mnotho omkhulu weZimbabwe igolide, i-lithium lezinto eziningi. Njalo abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe, abakhokheli beZimbabwe bakhanya bethengisa ngemali entengo ephansi amagugu elizwe. So bagijimile labo bathi wothi siyebona eZimbabwe lathi inxa ezingagaphula sithole igolide, sithole i-platinum, sithole i-lithium. I-Russia ayaziwa njengelizwe ele-technology ephezulu kakhulu. Lempilo zabantu be-Russia ngabantu abakhanya bedubeka bona khona ngale Russia. So siyabe sizibuza ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuyini esiza kuthola ukuvela e-Russia.
Ye, nankumbuzo kwalapho-ke, ye, sihle siphosele ugolide. Pho kuphumani kwalapho golide, ngoba i-Russia kuthiwa umalungelo oluntu kungalayenzi kahle lapho.
I-Russia yaba lathi ithwele-ke uhlangothi lwezaphu izipra abaningi bakubona siyakwazi bathila kona ngale siyakwazi labantu abadala abahlonipekayo abasabasishaya abanjabo endabeni ababizwa kuthiwa ngama-Black Russian ngenxa yalapho ababethene khona besula kangale bekuya kusiya kuzokufika namhlanje. So asolizwe okuthiwa libhudlukile okwanamhla kuphela. Ilizwe vele ebesihlezisile ukudlulana naso njalo angazi ukuthi kona ufona umuntu ongayikhangelela phansi athi i-Russia kayithuthukanga. Ngeke sikwazi ukubana it's one of the superpowers ezikhona ezigoqela i-America, i-China nayo i-Russia, even including ku-military technology, even industrial technology, ulwazi. Siyakwazi even e-space ngale, ngabanye abantu abaqala ukuyafika khona ngale, lento ezinjalo. So asobantu ukuthi singabadeda.
Ye, kuzobuya-ke le-Melika nari. Ipolitingani lona khona ngale.
I-Melika siyazi ukuthi ekupheleni komnyaka wedlule 2022 ngo-December babe lo mhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit. Bona ikakhulu bagijimisa ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America neZimbabwe. Njalo babekhuthaza ukuthi bona i-democracy, umbuso kaZulu, yindlela ababona amazwe amaningi besenza intuthuko ngayo. So bafuna ukusebenzelana leZimbabwe ukuthi beqinise ukuthi abantu beZimbabwe bekhanyele iconstitution yabo. Nxa kulokhetho lika-2023 ukhetho loluhambe kuhle kube lo hulumende ozathandwa ngabantu beZimbabwe, uhulumende ozasebenzela abantu beZimbabwe, imigwaqo ibe ngcono, umnotho ube ngcono, imisebenzi itholakale. I-America yilizwe le-economy enkulu, ukuthi iZimbabwe ingathengiselana layo ama-ovacado, igolide, konke okufunekayo, iZimbabwe layo iyenza imali kukho lokho. So i-America ngibona izama ukuba lobuhlobo obuhle leZimbabwe.
Igolide vala amafutshane kulapho utholo ukuthi imali kapho idingani kulapho.
Iyamangala inhla ngoba kathi sikhuluma so siyakwazi ukubana i-embassy yabo enkulu ye-Afrika lapha bayakhe khonapha kithi yeZimbabwe. Kodwa pho usuzuzona yindaba manje behlela befuna ukusifaka under ama-sanction. Bekhangele bethi khona njengoba uba onareko ekhomba-ke ngendaba ze-constitution. Ilizwe leZimbabwe is not as bad as what people would want to put nxa sikhala indaba zamalungelo abantu. Hambe ukhangele amanye amazwe ukuthi abantu bathwele nzima njani. Kodwa ngaba ukhangele ukulobokwana bona angazi ukuthi inzondo yabo ngenjani engafuni ukuphela ukuthi bona sifike esigabeni sokuthi bake besikhangele njengabantu.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zangaphandle olweMinistry of Foreign and International Trade lusebenzelana leZimbabwe Investment Development Agency ZIDA kanye leAfrica Diaspora Development Agency ADI zibike ukubona kuzaqhutshwa umhlangano othiwa Invest in Africa mhlaka 12 kusiya umhlaka 17 kunyanga ezayo.
Right, okumele isiqashe ukuthi lapho ukuthi investment eZimbabwe into engathathi abantu abaspecific. UPresident Mnangagwa ngena ngo-2018 wadeclare ukuthi Zimbabwe is open to business and this will lead ukuthi kulama investments asebuye from Asia, kubo Russia, kubo China, amanye vela kubo Europe, amanye amazwe akhona apha e-Africa, amanye vela zakhona ngale kubumelika. Lokhu kungumsebenzi owenziwa nguhulumende ukuthi abantu bephendule bezosebenza lakithi. Lefilosofi kapresident ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi and for sure nxa umuntu eyidiasporeni ekuye amanye amazwe yaye ilesifiso sokuthi abuye azoyakha kumbe azoku-investa elizweni yakhe uvukele njalo. Lokhu kukhuluma kokuvota sekuhlanganisa nge-investment, I think kuyasokuyi-hypocrisy ngoba kule singafuna ukuthi sikhulume ngokuvota. The main reason why government iyala or iZANU-PF iyala ukuthi kube ne-diaspora vote has got nothing to do ngama-investment.
Into ehlupha abantu abaningi ukuthi lithi imali kazibuye ekhaya kubona abantu elithi bona abavunyelwa ukuvota.
Engakusho ukuthi imali esithi kazibuye elizweni akula lapho uhulumende wathi imali kazibuye elizweni. Abantu abathumela imali ngabomkuru weStandard Union bathumela izihlobo zabo eseZimbabwe. Of course imali engena elizweni isenza lelizwe. Kodwa singakuhlanganisi lokhu ngezombusazwe ezelizwe. Ngezombusazwe elizwe zithiyene ekuthini abantu bona abafuna ukuvota ngokubuya thina izinto ezivulekile. Umthetho wesifulawu khathesi uyavuma ukuthi nxa umbele lapho khona kada ibhasi kada indiza mthina ubuye uzobhalisa ukuvota uvote awuyalelwanga. Esikuthiwe ukuthi abantu abavote bephandle kwamazwe ngabantu abaphume ngomsebenzi welizwe leZimbabwe abangaziphumelela ngavota. Iproblem esilayo abaningi abaphuma phandle kwelizwe ngendlela zabo, abanye baphuma esilwafuna ukubulawa la, abanye baphunde beqamba amanga besithi bayadingwa bengaphenduka lapho ngama-asylum seekers.
Kodwa nxa sikhangela siqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe akuvumela ukuthi izizalwane zivote zingaphandle kwelizwe, kungani iZimbabwe
amanye amazwe are not under illegal sanction. Namhlanje ngomhlaka 2 March iMelika sihle yanika announcement yokuthi they are extending ama-sanctions on Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Munashe Mthutha olilunga lebandla leZANU-PF esixoxelayo ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa zinkokheli zamabandla ezombusazwe eZimbabwe sokulungiselelwa ukhetho olwanonyaka. Sesigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo yimugeino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.